siyabonga endimi yakhe lojonga lejona njani mahlabezulu amahle siyalambukela emsakazweni we-studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 16 ngomfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje
asakwazi kathesi ukuthi nxa ubaba uDraw ekhuluma uyamelubaba kumelele ukuthi umalumakhe uphezulu engxenye ungasikhathisela ukuthi yiphi i-direction esizahamba ngayo.
Umphathi ntambo wezokuthuthukiswa inotho yabensundu ufunga agomele esithi uhlelo lwakhe olucatshangelwa ngabanye ukuthi lwenqabela intuthuko yomnotho luzaqhubekela phambili.
Amanzi asila manzi mina since 1980 umgodi uyi-1 kithi since 1980 asila manzi. Uyazi ukuthi insimbi eziphansi ziyi-32 esizidonsa ngezandla plus ungowedipha vele yona iline ayilamgodi.
Lamhlanje kulilanga lokunanza ukutholisa uzulu ukudla okwaneleyo emhlabeni jikelele. Uhulumende weMelika uthi uzaphathisa abalimi. Kwezemidlalo sikhangela amalungiselelo omdlalo wenguqu lapho kuzadibana khona iqembu leZimbabwe Warriors lele leSotho emdlalweni we-African Nations Champions. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Patrick Jiwawo uthi umongameli Robert Mugabe ngumuntu ofundileyo kakhulu ole-degree kwezenotho njalo akula muntu angamfundisa ngokuvuselela umnotho welizwe. UJiwawo ongumzukulu kaMugabe wethule amazwi la lanxa umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika ngamandla njalo lozulu elahlekelwa imisebenzi.
My boss, the President of the Republic of Zimbabwe, Head of State and Head of Government, Commander in Chief of the Zimbabwe Defence Forces.
Umkhokheli wami ongumongameli welizwe leZimbabwe, umkhokheli kahulumende kanye lamabutho umongameli Mugabe, kule master's degree yezenotho ayithola eLondon School of Economics. Ngalokho lingacabangi ukuthi kukhona ongasifundisa khona ngendaba zomnotho. Siyakwazi.
Umnumzana Jiwawo ubekhuluma namhla emhlanganweni obukhangelane lohlelo lwe-indigenization eHarare International Conference Center. Uqhubeke esithi bazaqhubekela phambili ngokusa umnotho weZimbabwe ezandleni zabensundu. Ukuhlaziya amazwi kaJiwawo sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Njengoba sokuxabana okukhulu asawazi ukuthi uJiwawo esilima uyabe emele ubani ngoba size uthina masa esiluma njalo simelele elinye icele. So asakwazi kathesi ukuthi nxa ubaba uJiwawo ekhuluma uyamelele ubani kumelele ukuthi umalumakhe uphezulu engxenye ungasikhathisela ukuthi yiphi i-direction esizahamba ngayo.
Uthi isizathu sokuphumelela kwemizamo yokulwisana le-HIV eZimbabwe ukuthi kule AIDS levy njalo kule tobacco levy. Ngakho uthi akula lutho olubi nge-10% i-indigenization levy le. Ulubona njani lolu daba?
Udube ukuthi uhulumende wethu uyingqayisisekile nxa kuzokuthi ufuna ukuthi athulise kumbe atexe abanye abantu kodwa yena uthi abhadale imithelo kakhulu. So lusizi kakhulu kumankampani amaningi ngoba i-indigenization levy siyabe singabantu amankampani abo kodwa bayebefuna ukuthi bafone kumbe bathathe something yikho okuthubayo.
uthi njalo umgabe ngumuntu ole degree ku economics alithola kwesinye isikolo eNgilandi ngalokho akula muntu ongamtshela lutho ngendaba zomnotho welizwe uvumelana la yena
yikho labacebisi umongameli ulabacebisi ngoba angeke awukwanisa wonke engehedwa so abantu abamcebisayo kumbe abamxwayisayo bamxwayisa ngendaba yokuthi yena ngokwakhe ngeke akwenze i-1.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi kwezenotho sixoxe laye eseHarare. Kunjalo nje ibandla leZANU-PF lithi umhlangano walo we-annual conference uza kwenziwa kuqala mhla ka-7 ngompalakazi kusiyafika mhla ka-13 ngenyanga efanayo njalo uza kwenzelwa eVictoria Falls.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ugatsha lukarhulumente weMelika oluphathisa amanye amazwe olwe-United States Agency for International Development, USAID, luphawule inhlelo zokulima ezizaqhutywa ezigabeni ezinhlanu zelizwe ngenhloso yokuqeda ubuyanga emaphandleni. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Lezi nhlelo ezenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Feed the Future ziphawulwe ngesikhathi eleZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba wonke ukunanza usuku lapho kuqakathekiswa khona ukutholiswa kwabantu ukudla okwanelayo lwe-United Nations World Food Day. Obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwalezinhlelo owenzelwe eWild Geese eHarare unobhala kugatsha lwezokulima uManjinela Ringson Chitsiko uthi ujabulela ukuphawulwa kwenhlelo eziqondiswe kubalimi bemaphandleni ngenhloso yokuqeda indlala lobuyanga obubhahe kakhulu kibo. Ummeli we-USAID kuleli unkosikazi Stephanie Funk uveze ukuba uhulumende wakhe ekubone kufanele aphawule lolu hlelo lwe-Feed the Future luthatha indawo yalolo obeluvele luqhutshwa ukuthuthukisa ezokulima emaphandleni lweZimbabwe Agricultural Income and Employment Development, ZIMAID, olugqitshwa ekupheleni kwawonalo umnyaka. Osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu ehofisini yommeli wakwelemelika kuleli umnumzana Sizane Weza uyaluncoma lolu hlelo oluphawulwe ngabe USAID lamhle kuseni.
Namhla bekulusuku olujabulisayo kakhulu. So i-United States Agency for Development, for International Development, ibisungula inhlelo ezintathu ezizathuthukisa ukuthi abantu bethole ukudla njalo bethengisa izinto abazilimayo lezifuyo abazigcinayo.
Lezi nhlelo zontathu zizoqhutshwa ngokusebenzelana kwahulumende lenhlanganiso ezihlezi zisebenza labe-USAID laba okubalisa e-FinTrack, Linkages for Economic Advancement for Disadvantaged, LEAD, kanye le-Development Aid from People to People, DAPP, kuveza uweza.
Njalo lokuthi bebe lenhlala kahle ama-organization la azathuthukisa inhlelo ezokuthi abantu bazisebenzele bethole njalo ukudla bekwanise ukuthi bezilimele izilimo zabo bezithengise njalo kube le-production endaweni eziningi.
Abe-USAID bathi lolu hlelo lweminyaka emihlanu luhlose ukuphathisa izimuli ezedlula inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa kusitsho ukuba luzafinyelela inkulungwane ezingamakhulu amathathu alamashumi amahlanu abantu 350,000. Luzaphathisa ekuthuthukiseni indlela zokulima batholiswe lapho abangathengisela khona izilimo lezifuyo zabo laba balimi bafundiswe njalo ukuqhuba imisebenzi yabo njengebhizimusi banelise ukuthola usizo lwemali yezikwelede emabhanga ukudla okulohlonzi kanye lendlela zokulondoloza ukuhlanzeka ezabelweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama. Thank you.
izakhamizi zeMathebeleland North leMathebeleland South sizibhekane lohlupho lokusilela kwamanzi. Lokhu sokubangele ukuthi ezinye izakhamizi zithole amanzi angamalitha angamachumi amane kuphela ngelanga emizameni yokuwalondoloza. Kubika uNothando Sibanda.
Lanxazo kwaba yinsakavukela umchilo wesidwaba lokhu kusilela kwamanzi, lonyaka kuze ngamandla ngenxa yokungani kuhle kwezulu kwiminyaka embalwa esanda kudlula. Kuthi ngapha ilanga lalo lichisa liqothule umhlabathi, likhupha inhlanzi emanzini. Unkosikazi Gidumedzi Glowu, owegungwe eGwanda, uthi lanxa umango wakibo wawuvele uchisa, izulu lingani ngendlela, okweminyaka leso kungaphezu kwenjayelo, osokuthiya lezibhorane ezichile amanzi.
Abantu bavuke ebusuku ngamafo baya besiyafolela amanzi. Izikotsho ziyakhiwa ebusuku zilala zikhiwe. Uthe ekuseni ke zivuke zikhinulwa umuntu wonke esekhona. So bayakwanisa ukuthi ngelanga umuntu athole inkonxa ezimbili umbe ezintathu ngelanga ezokuthi asebenzise ukunatha konke konke. Izifuyo zithinta umango omude.
Umnumzana Alois Mbetsi owakulo mhlubulo laye uthi izigojo zakulindawo sezigugile lazo njalo eziningi zazingagejwanga zatshona kakhulu ngoba ngesikhathi zifakwa kwakungakabi lokuguquka komkhathi osokwaba khona.
Amanzi asila manzi mina since 1980 umgodi uyi-1 kithi since 1980 asila manzi. Uyazi ukuthi insimbi eziphansi ziyi-32 esizidonsa ngezandla plus ungowedipha vele yona ilayini ayila mgodi silobunzima obukhulu imizi khona belayinini iyi-35.
Inhlanganiso ezimele yodwa i-United States Aid for International Development i-USAID ibambane le-World Vision le-World Food Program isisungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezibhekane lendlala lokusilela kwamanzi uhlelo lwe-Lean Season Assistance. Umnumzana Obadaya Masuku isakhamuzi ku-Ward 8 eWange uthi inhlanganiso lezi ziyaphathisa kodwa ezinye indawo lapho okugejwa imigodi yamanzi kutholakala kungela manzi kuthi kwezinye indawo kube leziduli phansi okwenza kube nzima ukuqhuba lomsebenzi. Ithemba labo uthi lisekuthini inhlanganiso lezi zingadeli ukubasiza ngoba bengasala bengasibantu balutho.
Inkomo singabafuyi benkomo amadamu malutshwana amadamu amaningi siyaqhubeleka ngenxa yezulu elinganiki ngokufaneleyo mangathi sesithembela yona imigodi manxa kubhobo nxa siyathola abantu abagebha imigodi sikutholaka ukuthi akula manzi kuyadanisa kakhulu izakhamizi konke lezifuyo.
Ophethe i-USAID kuleli unkosikazi Stephanie Funk uthi kumele kukhangelwe sona isiqokoqela esenza kuswelakale ukudla lamanzi kulungiswe hathi ukutshona kukhangezwa abantu minyaka yonke. Ngenxa yalokhu uthi inhlanganiso yakhe iqakathekisa inhlelo ezenza abantu benelise ukuzilimela ukudla kanye lokufuya bathole amanzi aneleyo ukwenzela ukuthi lalapho indlala ifika ibathole belalapho abangabamba khona. Ababona ngezomkhathi sebexwayise ukuthi izulu lilakho ukusilela njalo lonyaka. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Amabandla achiyeneyo ayavumelana ekuthini eZimbabwe lidinga uncedo lokuthi kuvuselelwe umnotho oqhubeka ubhidlika. Kambe kumele kwenziweni ukulungisisa lolu daba lokunye okuhluphayo elizweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube uzabe esethulela udaba lolu ngokugcweleyo ngeviki ezayo. Asizweni ukuthi lamhla usiphatheleni ngalolu daba.
Kusobala ukuthi kulokuxozela okumangalisayo kubandla lezanu PF lapho kubangwa khona ukuthi ngubani ongathatha isikhundla sikamongameli Robert Mugabe nxa engachiya umsebenzi. UZulu uthi ukuxabana lokhu kwenza ukuthi ibandla leli lingalungisi umnotho welizwe obhudlikayo. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Strike Mkandla uthi okuhlupha kakhulu ukuthi abantu abaningi kubandla lezanu PF badinga izikhundla kuphela.
akusenze kube nomuntu okhangela umnotho ngoba vele xa ukhangela ukuthi umnotho wena esikhwameni sakho uzakhangela umnotho wabantu ukuthi uzawenzani ngoba lanxa umnotho welizwe ungahambi kuhle akukho thusi ngoba usalungiswa kwakho kuqala amamiliyoni abantu abakhuluma ngawo ayesazeka so i-priorities zabantu abanye kukhanya ngathi bona bafuna ukuthi baqale badle balungiswe kwabo ngikhona bezalungiswa kwelizwe akunamuntu ombona okusayo okutshelayo ukuthi bayangaphi kuyakhuluma ama-program kuzaba nezimo asethi kube nani nani kodwa kakula ukuthi kuye phambili kubonakala ukuthi hayi kathesi i-2013 sesangene embusweni usuzorhulumende omutsha.
Umkandla uthi okunye njalo yikuthi ibandla elibusayo likhuthaza ubusela lokungahloniphi ilungelo likaZulu.
Kuvele nxa ilizwe lingabuswa ngendlela obekuvele kuzaduka kuduka ngamandla kusuka kube phambili. Ikakhulu nxa kunokungaphathi kuhle impahla yelizwe or umnotho welizwe kube nabantu abonayo kodwa kungabonakali ukuthi ubani wonile wabanjwa wagwetshwa.
Imbono yakhe le isekelwa ngumnumzana Rukare Kumbo owaxutshwa kubandla leZANU-PF othi sokubunjwa ibandla elitsha elizabhazuka kuZANU-PF eliyabe likhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru owayengumsekeli kamongameli Mugabe.
Abantu laba kabazwisisi bafuna iphala kabafuna ukulinza izinto ezikhona phandle lapho kulezinto eziningi kakhulu ezimele zilungiswe.
Ukumbo uthi konke lokhu kungalunga nxa amabandla aphikisayo angasebenza ndawonye ukwenzela ukukhipha ibandla leZANU-PF embusweni.
By 2018 izinto lezizabe zizitshintshile zikuleyo umangalisayo abantu bamele bangesabi nabakhangelele phambili ukuthi abantu ethi kufunayo layo ukuthi abantu babambayo silwe lento le ekhona.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma kudale lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi umnotho kawubhidlizwa yilokho okucatshangelwa ukuthi kwenzakala kubandla leZANU-PF.
Angazi ukuthi bana umuntu nxa sikulo muntu odinga isikhundla uyabe edinga isikhundla siphi ngoba akula zikhundla kathesi ezivulekileyo izikhundla zonke zagcwaliswa ezinye lezi ezepati zagcwaliswa ngoDisemba kuCongress and then ezikahulumende upresident wabo nama-ministers lama-deputies abo so umuntu uyabe edinga isikhundla uyabe edinga siphi sangona.
Ugcizelele esithi konke okuhlupha iZimbabwe kungaphela nxa abantu bengasebenza ndawonye.
Umnotho welizwe udinga ukuthi mina lawe sibe lo mlandu ngawo. Lokho engikutshoyo ngitshola ukuthi bona umnotho lizayo soze uvuke as long as mina ngifuna ukusebenzela egangeni abanye besebenza besiya phambili. Kudingakala ukubana umuntu wonke ozithi yena uyizizalwane zaseZimbabwe amanyane sibambane sikhangele i-direction one sithi Zimbabwe first and everything else second. So umnotho weZimbabwe uzaba right nxa sesikwazi ukubana hayi ake siyekeleli into lezi zoba kudlala ngamapolitiki lani lani sike sidlale ngento ethiwa i-development and i-development kayibuyi nxa singabambananga. So kumele sibambane kuqala singaphumi phandle sisiyakhuluma kubi futhi ngeZimbabwe ukuthi abantu bazabuya njani nxa sifuna i-foreign direct investment iyabuya njani ngapho omunye wethu eZimbabwe ngapho zahambe eyokhuluma kubi ngeZimbabwe yangikhona. So lowo muntu kumele abuye nemali lapha uzesaba phela ukubuya zofaka imali.
Ngambe inkokheli yamabandla wonke eZimbabwe ithini ngokugugudeka komnotho ezombusazwe lokunye okujiyeneyo? Tiyani indlebe lizizwele kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu ngeviki ezayo. Abadala bathi ukuzwa yikuncijwa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoKip Stube.
Kumbula balaleli ukubana umsakazo wenu weStudio 7 izolo uxoxisanela besifazana abahlala emaphandleni. Sithanda ukubonga bonke abenelise ukusithinta ngocingo kumbe abasithumele inombolo zabo sabatshayela ucingo baxoxisana lathi emoyeni. Bonke esikhulume labo sizacela ama-adresi eno ukuze silithumele imvuzo yamaradio. Live Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokufaka umnotho weZimbabwe ezandleni zabensundu olwe indigenization. Tumelani text message kunombolo esithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siqale ngakwele Guinea. Leli lizwe libe lokhetho ngempela sonto edluleyo, kodwa abafakaze lolu khetho lusenzakala kanye lezinye izizalwane zakulelo lizwe zithi kusekhatshana ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Siphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Turkey. Umanyano wamazwe ase-Europe owe-European Union uthi uza kupha ilizwe leTurkey imali edlula impondo zakwele Britane ezingamabhiliyoni amathathu ukuphathisa kudaba lweziphepheli. Ezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emidlalweni yenguqu elama Warriors uCalisto Pasua uthi iqembu lakhe selilungele ukudibana leqembu leLesotho emidlalweni wehlandla lakuqala elomncintiswano we-African Nations Championships. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe lizanqikelana leli leSotho ngensonto enkundleni eBarber Fields emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-African Nations Championships eyaziwa ngcono ngegama lokuthi CHAN yona ezaqhutshelwa elizweni leRwanda ngomnyaka ozayo. Lo mncintiswano ungenwa ngabadlali abadlala besekhaya kuphela, njalo iqembu leZimbabwe lilembali yenhle kuwo njengoba liphatheke kuyo yonke imidlalo esibe khona kusukela limidlalo yasungulwayo ngomnyaka ka-2010. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo namhla ekuseni, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uCalisto Pasua uthi abadlali bakhe sebehlome baphelela.
Yeah, so far so good. I think maybe
sesilungele umdlalo labafana bonke, akusela olimeleyo. So sesimelele nje ngesonto ukuthi sibone ukuthi umdlalo uyabumi kanjani, but ngokubona kwami siyawina. Iqembu leZimbabwe ligcwele abadlali abasakhulayo abagoqela abagadli abayibo abakhokhelayo lonyaka ngokuhlohla kusigaba se-PSL abathi uNox Mutizwa kanye lo-Edmo Chirambadare. Bobabili laba sebehlohle amagoli yalitshumi lanye umdlali ngamunye. Iningi labadlali beqembu leZimbabwe bebeyingxenye yeqembu labaleminyaka engamatshumi amabili lantathu eliphatheke kwimidlalo ye-All Africa Games ngenyanga edluleyo, njalo omunye walabo imvimbi uLawrence Mhlanga othi yena kuzamele bahlohle amagoli amaningi ukuze umthwalo ube lula nxa sebesiyadlala kwelele Sotho kumaviki alandelayo.
Kumele sifini kwenza ukuthi meze sihlohle amagoli amaningi kwenza ukuthi nxa sisiya ngale i-pressure ibe sithi siyiqedile igemu lapha.
Kusigaba esedluleyo iqembu leZimbabwe linqobele Comoros ukuthi elele Sotho litshayele Botswana. Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe lizadibana nelimela ilizwe leCameroon ngensonto enkundleni yeRuvaro, njalo iqembu elizanqoba lapho liza kuyadlala kwimidlalo yama-Olympics ezaqhutshelwa elizweni leBrazil ngomnyaka ozayo. Iqembu leCameroon linqobe nge-2-1 kuhlandlala kuqala lomdlalo kumaviki amabili edluleyo, okutsho ukuba iqembu leZimbabwe kumele lihlohle kanye kungelampendulo ukuze lidlulele phambili. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqobe leAfghanistan ngamawikets ayi-9-2 emdlalweni wakuqala ohlobo le-One Day International obusenkundleni Queen's Sports Club namhla. Iqembu leAfghanistan yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi alikhulu lamatshumi amabili lambili 122 lilahlekelwe ngabadlali bonke kuma-overs angamatshumi amahlanu. Kuthe iqembu leZimbabwe seliphendula labuthelela amaranzi alikhulu lamatshumi amabili lesithupha 126 kuma-overs afika phose amatshumi amabili lane 23.2. Umdlalo wesibili phakathi kwalawa maqembu ukhona ngesonto ukuthi eminye imithathu yohlobo le-ODI njalo izadlala ngeviki ezayo khona njalo enkundleni ye-Queen's Sports Club koBulawayo. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje, inkampani ye-Usizo Promotions kanye le-Wise Guard Security Services sebesungule uhlelo lokuxhasa abaculi beZimbabwe ngokubapha ithuba lokuncintisana emculweni bese bethola umvuzo wemali. Kubika uBenedict Nhlapho.
Sima vetangene bonke luthando. abizozwayo ehipo theatre mhlasi ku 3 kumfumfu ntambama ngesikhathi amaqembu ezomculo eqoqozana ehlelweni lokhaso oluzele inkampani ye Usizo Promotions ngokusebenza ndawonye leyo Wise Guard Security Services. Ngokuqala embalini yabaculi bezimbabwe kwele South Africa ukuthola ithuba lokuncintisana bese kusithi abanqobileyo baphiwe imivuzo. Akumangalisike ukuthi kungani abaculi bethabe okadwayi mhla edobhe ingidi kasama KFC-ni. Umsunguli wenkampani yeUsizo Promotions waziwa ngelithi Tholakele kwezomculo uthi ufikelwe ngumhelo ebona inala yamathalenta ichabalala ngenxa yokuswela uxhaso.
Bathatha umculo nje bekhohle ukuthi le nto le ingabaphakamisa badlala ngomculo. So yikho ngiye ngazitshela ukuthi no akuthi ngiqoqode kobo businessmen ngibatshela ukuthi hayi sibanengi sikhathele ama CD aya pirate and then ngapha kuma shows akungeni umuntu. So sicela ukuxhaswa.
Esini siphathamandla salinkampani umnumzana Thethe Ndlovu uthi kakulahlobo lomculo oluvalelwe phandle kwaloxhaso.
Sine rumba esiyaziyo siyibiza sithi ngumgcobanyawo and then sibuye futhi sibe ne gospel. Sine mbube esibiza sithi sicathamia. Sibuye futhi sibe nomculo we youth wona lo sibiza sithi kwaito noma sithi hip hop sometimes abanye batho njalo.
Unkosikazi Nomalanga Moyo umqondisi wenkampani Wise Guard Security Services eUEPA uxhaso lwemali uthi okomhla ka 3 Mfumfu bekuyizwisa nje kuphela. Kanti ke uthi mhla ka 6 lwezi amabhulugwe azagcwala umoya kusubuke amazwane.
Besenza ama audition sizothatha amaqembu ayi 3 each category and then ngiya yi 6 sika November kulana okunama finals call. I gospel kuzokuba nomuntu oyi 1 ozowina, isicathamiya kuzoba no 1 umuntu ozowina, irumba kuzoba no 1 umuntu and then from those 4 kune big prize overall ozothathela yonke into.
Wabona ngoqhutshwa kwenhlelo zalinkampani umnumzana Sihlobo Ncube uthi yinto esebeza yenza minyaka yonke.
Siqala manje this year sibhekele ukuthi izoba yearly event. Njengamanje nje sizoqala ngokuxhasa nge 35,000. Bakhona abanye osomashishini esizokhona ukuthi sibanxuse beze nawo bazoxhasa uma kuyikuthi bavuthalela lo.
Bathi ke abaculi dumo kweliphezulu kuye umveli ngqangi ngethamsanqa abavezele lona besithi ngomlomo wezingilosi zesiZulu ngizobonga ngani uMesiya wami. Ngimelesitulo sobene Johannesburg kule South Africa ngingubenedict Nhlapo.
Siyabonga jahalezansi ngoBenedict Nhlapo ijaheli dala obesipha uhlelo Woza Friday ekona le emzansi. Hayi ke kwanele kwalamhlanje mahlabe zulu kodwa singakehlukani le khombolelo yalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.